Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obese phayindaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24/4/2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho.
iSADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba iSADC ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni weSADC kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba laseAfrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Sungathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi iSADC ithi asisavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemini.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Gambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe kwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okulokungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
iSADC ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba iSADC ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So iSADC izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lo lalo ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ama ezinye izinto ezingakhanyi kahle. Example indaba yama ballot boxes ama ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge EFF njengo leader we EFF amboni vele ukuthi iSADC ingatshintshani kumbe ngaphuma lento etshiyeneyo laleyo eku report ekhuluma ngama recommendations. La indaba yethu ichiene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe yi-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle basebe order ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa but abazake besiconsulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane sibonisane ukuthi kati bona bathi kwarikwa ngapi ngoba thina i-evidence leyo abakasinika abaningi njalo abakakhulumi lati
manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe ubona ungani kukhona yini okungaphumelela
mina mboni vele ukuthi kulendaba ukuthi o Ramaphosa umi le Zimbabwe kumbe kamanga le Zimbabwe iZimbabwe uzakhangela ukuthi ilizwe elizimeleyo ilizwe elilemthetho yalo ilizwe elilamakhothi alo so ukuthi uRamaphosa uthini kumbe le SADC ithini amboni kungajinja anything kwelakithi ngoba okwakhathesi akula umuntu ohambe ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe akula sinqumo esinjalo as far as I'm concerned mina njengo leader we EFF sezwa ukuthi upresident wawina and wa inaugurated and asikezwe ukuthi kulomuntu ohambe ecourt wa presenta evidence a different to what it is ukuze kuthwe hayi ama election makube le rerun asika itholi evidence yona le thina njalo as EFF siyafisa ukuthi engabe isadak iyasibuza lati hlale phansi lati sibatshele lati sikubonayo ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezize abazizwa nge-3PC ngoba i-3PC ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwarigwa lapha lala so mine ngakutsho ukuthi amboni i-meeting le ezayo izajintsha
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwaseZimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona ukuthi ke umbuthano we-SADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona lindaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission ye-SADC kusithi ukuthi la e-AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwaseZimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kuSADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho khonokho nje ukuthi iphithizele iSADC yenza imihlangano yeziphangephange ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo Sesingaba nalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi iobserver mission yeSADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi bethu kulanto enje kusho ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo weSADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakala ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba laseAfrika kuya kujinja kusiya phambili singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asavumelani lamabandla athatha umbuso ngobugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi laseAfrika
manje ngokubona kwakho njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso yeSADC ayenelisa ukuthi avimbe isinqumo singathathwa yiSADC kakhulu phezu kweZimbabwe ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi leZimbabwe phezu kodaba lwempumela yokhetho
lona ibandla libusayo lase South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama South Africans abuza umbuzo wokuthi kanti yenzani iAfrican National Congress iANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene ngakho njengamapolitician labo abalalele ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amahemhem athini
ngibone ngani mina bazahlonipha umbono weAfrica bahloniphe lombono wabantu baseZimbabwe. Uzoba khona umehluko ekwenzeni kweSouth Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi laseAfrica jikelele iSadic inyikinyi khanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso. Ngakho njengenhlanganiso layo eyazi politiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa iSadic njalo okuchiwo ngabantu baseZimbabwe. Ngaphandle nxasele izimisele ke loni bandla lase le ANC ukuthi libandakaniswe lezanu PF lifaniswe lezanu PF phakathi kwezwekazi lase Africa. Okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Jet Trompofu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Inhlanganiso zezizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo leCCC, inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leye Not My Name, lezinye zikhangelele ukuthi zizatshengisela lamhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe emhlazi ku-23 Ncwabakazi lonyaka. Ebuhlaziyeni lolu daba, uDabo Kancube oweStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSadak Citizens Democratic Society, njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lunengcindezelo yethando yabantu nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi the elections were flawed. Kusho ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile, kusho ukuthi asiwurecognize lo mkhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSadiki lapho ukuthi Sadiki on your report, ayibhalwanga Hitler report, ibhalwe yibo. They must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala, kuvele kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kulenhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje ebeziqoqa ukutshengisela, sibone enye eyayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwanalinyanga emesina kodwa yaliswa. Sabona be-progressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhla ka-26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengakwazi ukuthi thina yithi ke abe opposition siyi-political party. Lawa okhuluma ngabo noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa sisebenzi sizwana ngemgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo, kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama-social movements, ngabantu abareactayo kwinto eyenzekile eZimbabwe, abafuqwa ukuthi manje bazondile yazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo. Njalo asikwazi kubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka. Angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate, nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy. Njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi Bedbridge, siyabaseka njalo nathi siyabacela ukuthi basiseke sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe.
Kuthi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili abantu bayabengekho emsebenzini na?
Hayi, abantu bazoba bekhona emsebenzini bona labo esizobathola ngoba phela asikwazi ukuzenzela lathi. Kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo, kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho. So sizozama ukuthi nathi sigqugquzele abantu, simobilize impela nje babekhona.
Lo ke ngumnumzana Trust Ndlovu umqondisi wenhlanganiso ye SADC Citizens Democratic Society njalo engumgcinisihlalo webandla eliphikisayo LCCC kwele South Africa obexoxa icingweni le Studio 7 ese Johannesburg khona le e South Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kulabanye abangathathi imali yeZimbabwe abathathi imali iUS dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intatheli izindaba ukuthi kunenge okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sekubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma le Studio 7 othengisa impahla kobulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungachabalalisa ibhizimusi lakhe.
Ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami. Nisebenzisa imali esibi zayona ukuthi forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode staff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga nyabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission, umnumzana Zororai Muranda, uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology, NUST, umnumzana Stevenson Dlamini, uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka.
Edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela uma business kanjengama truck shop akubambeki manje ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khona phezulu la ngisho bayithula kwamanye amazwe bayithatha elizweni la South Africa ukuthi impinqwa befuna kuze banele sikuya order kumele bathengise imali yona le abathenga ngayo khona akufani lamanye ama business amakhulu alamathoba ukuthola imali yamanye amazwe ukukhushini imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze baye order
ngayo ukukhanya kulokwehlukana kwe ibono kuhulumende ngoba ugaja lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mabika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumeli ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembe lezimlife.com lilodaba lokuthi owayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubuchiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. Umzadzi uhlawuliswe imali ngamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-50,000 Zimbabwe dollars. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Tulusebenzisa Ngadanisa kakhulu ukuzwa abantu beZimbabwe sebethemba abantu abasangene umqondo njengoSenge Zwelithabanga. USenge Zwelithabanga noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi azikasaphilanga kahle ngoba angeke ethi yena ka-report ku-president ungu-secretary general. Yiphi politics ayikhuluma uSenge Zwelithabanga ngaphandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla uyi-CIO ngoba siyamuzwa ukukhuluma into engekho nje amaphungu. Even kuzana uPF kwalapha asebenzela khona angeke evuke ezibeka ukuba ngu-secretary general ethi kasa-report kumnangako ngoba bengamudla namakhasi kuzana uPF. Uyasidakelwa nje kahle kahle uSenge Zwelithabanga ukuthi usile amaZimbabwe wonke jikelele. Abantu be-CCC kumele bembone uSenge Zwelithabanga uthengwe izandla uyagula emqondweni. And ema-court bazodliwa amaZimbabwe somele indaba le beyithathe befaka ezandleni zabo bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siye kuyevu evuke ezidinyo sengupresident. Phela uSenge Zwelithabanga lapha uzama ukutshela amaZimbabwe lini ngosengupresident we-party ngoba mangasa-report kupresident we-CCC futhi yena ngosengupresident. So abantu beZimbabwe bethi cha ngiyeke sibuswe lihlanya thina siyabonga.
Ngiyabingelela nami ngo-studio 7 ngiyabingelela. Indaba kaPhugeni le ikuthi abanye abantu babe bona ngamanye indlela ubona ukuthi sithini but indlela uPhugeni akhuluma ngayo iyabambeka njalo iyazwisiseka ngoba uma uthe kukhanyela umuntu esintini angeke kwenza ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athathe umbuso abuse abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathe kukhanyela khonokhula noma singathi siphugeni wrong kodwa siyabe sisenza into esekuceleni ngoba indawo leyi ibulawayo ngemandebeleni ayibuswa ngamandebele. Uchamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wake bamfake esindebeleni anti kakhokhele abantu besindebele yena kakhokhele njengopresident kuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo ayina afake labo abafunayo bebe yisihlobo noma abangani wakhe.
Ngiyalibingelela bantu bakastudio 7. Hayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala koBulawayo. IBulawayo kayila mani. IBulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza. Yikho lapho abantu abakha khona amanzi, esithola khona amanzi. Ubuhlungu bangakhona. Cela linabantu bakastudio 7 like lisincedise lapho engeke ngasinika amanye amacebanga awokuthi that singaba le voice engafika ku-City Council. Ngoba u-City Council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini. Khona amanzi engekho, amanzi ekhiwe Saturday. Kunjenje njengoba izulu linile, abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke, ngoba iBulawayo igcwele amaphampa yonke indawo. Uyabonga sakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa ngengcekeza eyenzakalayo. Sibe sesizuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi, amabhili amanzi, ngawani ngoba amanzi ngawakho ezindlini.
Yes, kubingelele ku-Studio 7. Yeah. Hayi siyayizwa indaba le ekhonywa uFelix Magalela Mapaspanda othinana into eyenziwa nguSenge Zwelithabanga lokhaliphani Phugeni iphambene. Hayi thina siyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo. Kuliqiniso ungaziye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo. Soze uthole umuntu wakwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi, kayenzeki lokhu. Ama-councillors ama-MP vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakho leyo ndawo, abantu bamasiko yaleyo ndawo, abazi yonke ikhasha yaleyo ndawo. So yena mayesezo-opposa ubaba lo Magalela Mapaspanda ezo-opposa into ekhulunywa ngokhaliphani Phugeni loSenge Zwelithabanga omqondisi moyo. Bonke laba bantu uyabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemathebuleni bezimele beke bephakame labo beke beziphathe ezigabeni zabo. Ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakwezinye izizwe. Kusho ukuthi uMagalela Mapaspanda kasiwa semathebuleni noma ngamathebuleni make sure ukuthi akubonela ukuthi kurong ukuthi abantu bakwezinye izigaba besuke bezokubuza kwezinye izigaba. Siyabonga.
Ma-Studio 7 njalo badala linjalo. Nami nginenkinga ngalaba abadala abazithwayo be-Triple C la. Bathi bazaba kanjani abe-Triple C beqedela bube hlukumeza abantu be-Triple C. Uzathi uzithi ngwabompofu ukuhlukumeza abantu bakompofu njani. Le nto le yenziwa umuntu ogulayo ekhanda. Laba abadala bayazigulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo. Bagula ngengqondo nje kuphela.
Studio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunye nakubalaleli. Ah, siyayizwa impela into kaSenge Zwelithabanga lokhaliphani Phugeni eyekurikhola amalunga e-CCC. bathi bona abakhethwa ngabantu bafakwa inkokheli. So anyway siyakuzwa lapha bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini, abantu bangakhethelwa, abantu ababakhokhelayo. So umbuzo wami mina ulani ukuthi siye sezwa lapha nesikhathi kubalwa amavoti ulali undoda wayeyinipinga yayipinga no uPrince Dube kwaSibanda samuze balelwa kakhulu ukuthi uthole amavoti angaka endaweni engawuthola amavoti angaka. So umuntu njalo uyarecallwa namhlanje kuthiwa akhethwa ngabantu. So sisuka singazi ukuthi la mavoti wayewabalelwa asazi noma mhlawumbe wayekhethelwe wayevotele ukuhwana kwakungasibantu asazi la. So into esifuna ukuyibona manje sigadile ukuthi labo bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye esikhundleni, ngoba uKhaliphani Phugeni bake bambuza lo mbuzo njalo ukuthi laba babekhethwe ngabantu bona bazongena naye esikhundleni, wangawuphendula lo mbuzo. So sigade lapho ukuthi sifuna ukubona ukuthi mangempela ngempela kuyikuthi basebenzele abantu, basebenzele uZulu wonke, balwela abantu bengasetshenziswa iZANU PF. Sifuna ukubona khona la ukuthi bona laba bathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye. Asifuni ukuzwa futhi lezo ndawo zikuthiwa sezithethwe iZANU futhi.
Kathesi ungakhangela khonapha badala sithole nzima, siyasebenza imali zangukhona amakhiwa awasibhepheyi emamayini awahambisi izimali zethu zama-benefisi ezamapensheni ama-MIP F wonke nje akula bani olandelelayo. Itaxi yangikhona ikhwelile siphezulu, uthola umuntu edidakthela u-75 ipheyi itaxi ngibani ozabe sihlamulela thina Zimbabwe.
Tithe seze ngiyabingelela abalaleli labasakazi. Hhayi okwakithi kunzima bafowethu, kunzima into yokudlala ezibhedlela kwelamithi. Abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa, kuthiwa kuyilanikini. Abanye phela babe bengala ma-passport abantu khona la, lo le passport engalaphimithi kasayelatshwa. Kade abasizwe lingane zakithi ophukeni labochabangu laba izinto zabo lezi abazenzayo, ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthi abakhuluma sobe sitshela ukuthi sokule mithi ezibhedlela. Lokhu esikwenzayo sikwenzela ukuthi singanxa sesikwenzile kube le mithi ezibhedlela kutholakale imisebenzi. Thina into esiyidinga sisadinga ukuthi iphathi lenkabani lenkabani esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho, abantu bethole imithi ezibhedlela belatshwe, kuvuleka amathuba emisebenzi, sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo. Siyacela lokho ekhe sikucelayo bakithi, kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma indlela abakhuluma ngakhona, anti ngabe sebesizamele ukuthi sikhulumela khona ke la nge-ground le yasiqede nabazali bethu ukuthi i-ground la abantu abanabazali ababulawa i-ground lithini ngabo, anti ngabe sesilayo impendulo yangikhona. Akele sidlulisele lo mbiko ke baba Phugeni lo baba uThabang ukuthi sidlulisele khona ngale, ngoba lokho kuyeselukwenzile kwalunga. Akele silungisele lokho ke-ground yasiqede nabazali bethu, ngoba labo lathi sisesendihlungwini siyabadinga le khaya ngathwali ngobaba elenza izinto zenzakale.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani Studio 7, Studio 7. Hayi sezwa sezwa izindaba lokho sizimamela bona. Lami bengicela ukubuza ukuthi uKhaliphani Phugeni nabo Senzo Chabangu i-CCC icentile amasimu uKhaliphani Phugeni noSenzo Chabangu bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona. Hayi into yakhona lenzima. Nami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe-CCC bona bakuvuma yini lokho kumbe bayenza njani, ngoba kufanele ukuthi nalabo balwa mpela kubonakale, ngoba lathi sisendaweni ese-South Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, njalo nxa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo, alikho emoteni, lezwakala kahle ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga.
Angifuna umjolo, angifuna umjolo, angifuna umjolo, angifuna umjolo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke sifike ke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAG obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Sikugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo 7:30.